So we seek a decent double of VOA in the belly.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngolesine mhlazi ku 31 Mpalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesiphepho ucyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa, kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo.
Sokukhethiwe kwizikolo ezithile indawo ezijiyeneyo ngiyananzela ukuthi ngapha indawo akhulume kakhulu yi-Country Park kule mkhithi kaThebo, ukuthi abantu bazagijima baye khona nxa kungaba lobunzima ukuthi amanzi asekhule siya phezulu.
Akukacaci ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bazemukela na izikhundla abaziphiwe ngumnumzana Douglas Monzora osengumkhokheli webandla le-MDCT.
Nxa ngabe bengazange babambisana ngendlela efaneleyo, bengazange bazwana, bengazange badonsa besiya hlangothi lunye, lingaphela ibandla du.
Kulo yedwa odabuka esigabeni senkabazwe obulewe yi-COVID-19 izolo kuthi abangamakhulu amathathu babanjwa igciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lesiphepho ucyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa, kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo. Abezomkhathi bathi iyezi likacyclone Charlene lizaqhubeka liselizweni okuza kwenza kune izulu eliningi kakhulu okwamalanga amathathu alandelayo. Abezomkhathi laba bathi ngaphandle kwesigaba seManicaland, idolobho lakoBulawayo ikakhulu emalokitshini athi Makhokhoba, Country Park, Phumula South, Mganwini, Nkulumane lezinye indawo zizatshaywa lizulu leli kakhulu. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa utshele umsakazo we-ZBC ukuthi uhulumende ufake isikhwama sokuphathisa abantu abasendleleni yaleli zulu esingamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi malungisele lobani ayenziwe nguhulumende koBulawayo phambilini kwalesi siphepho.
Imbiko isifakiwe ebikayo ukuthi kule ngozi lesikhangeleleyo ekhanya ecyclone ezayo. Ngokunjalo ke siyathola imali lokuthi sokufakwe ama-notice ngapha kuBulawayo City Council, besebenza bendaweni labantu be-civic aviation bevikela abantu ukuthi kufanele abantu siziphathe njani. Bayasitshela ukuba nakule ndama low-lying areas okufanele abantu abahlala kulezo ndawo babe leqiniso lokuthi bazimisele ukuthi sokunzima, bananzelele ukuthi bayaphuma kulezo ndawo. Sokufakwa sokukhethiwe kwizikolo ezithile indawo ezijiyeneyo ngiyananzelela ukuthi ngapha indawo akhulume kakhulu yi-Country Park kule mkhithi kaThebo, ukuthi abantu bazagijima baye khona nxa kungaba lobunzima ukuthi amanzi asekhule siya phezulu. Lakwezinye indawo nje zonke bafakile indawo ofanele babayele kizo, batshele ukuthi futhi nxa umuntu ephuma endlini abe leqiniso lokuthi uyakhiya izindlu yakhe achiye khile. Lokutsho futhi ukuthi abantu bangamele bazobatshela ukuthi baphume, ka umuntu kazibonele ngabona ukuthi amanzi asesanda asesiba maningi aphume agijima aye khonapho kulezo ndawo ezikhethiweyo. So lokuthi abantu bangabambi amagetsi babe leqiniso ukuthi nxa lezulu lingagayisa basitshe off amagetsi abo, kungaba la mapholu awayo ayezesa babona ukuthi ababambi. Le namba futhi zifakwe ezokuthi nxa sokulobunzima abantu bafonele ziphi inamba. So ke imizamo yonke le ekhona eyenza ukuthi abantu bazimisele babe ready ukuthi nxa sokulala umkhosi babone ukuthi abantu bavikele kanjani. Lokuthi abantu bangachaphi imifula egcweleyo kumbe izifula ezigcweleyo, labantu bezimota futhi bayaxwayisa ukuthi bangangeni ezifuleni lapho kulamanzi amaningi khona. Ngezindlela okuqathekileyo ukuthi abantu kuthiwa bahlala ezindlini bangahambahambi. Imbiko sibulelethwayo iqongqoselwe ebantwini.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa lizathatha isikhathi esinganani izulu lona lena?
Siyakuzwisisa ukuthi ngabe sitsho bathi bona izulu elikhangelini lamhla liqalise nje ntambama. bebefanisela khonapho ama 10 o'clock ebusuku ukuthi lizaqalisa leli zulu liqhubeke kusiya kusasa likhangela ukuthi sibe lalo lize lidlulele eBotswana after 2 days kusiya kumhla ka 1 bathe ngxele lizaqalisa ukwehla bese lidlulele eBotswana ngokunjalo ke bayathi ukuthi yikwesikhangeleleyo so sikhuluma kanje ka test bayasitshela ukuthi ngxele ngo 10 lingaqalisa sibe lukuna so ke kwesikhangelele ukuthi sibone ukuthi kambe kuza sidonsa kanjani bathi futhi uzale izwi lelikhulu ngoba bathi bona sikhangele ukuthi lingana ama 60 milliliters amanzi esingathola ngeholeli lodwa so kuyabe kutshengisa ukuthi nxa kunjalo kuyabe kungamanzi sibele amaningi azathi abe khona so yimbi ke siyithola le
sikhuluma nje kunjani umkhathi uyakukhanya yini kubana likhona izulu elikhulu elizayo
lesingasikhangela umkhathi alikani kodwa lokufefeza okunye okuthile kodwa nxa sikhangela umkhathi kuyatshengisa kulamayezi yikuthi okumnyama kodwa kuyatshengisa kulamayezi sibila khanya ongathi aloku eqine siyaphambili okutshengisa ukuthi kungenzakala ukuthi khona okwesikutshelwayo for sure izulu line so ke ngokunjalo vele abantu abaningi siyananzela ukuthi sikhuluma kanje labantu vele abasakhanya phandle abantu sebesezindlini njalo sokusiba lo moyanyana futhi ozwakalayo okutshengisa ukuthi hayi lokho abasitshela khona kungenzakala
Umnumzana Ambrose Bindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Akukacaci ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bazemukela na izikhundla abaziphiwe ngumnumzana Douglas Monzora osengumkhokheli webandla leMDCT. Ukhuphe owazise izolo ukuthi usebanjwe igciwane lecoronavirus ubikwa esala ukwamukela impumela yokhetho olwenziwe ngesonto eHarare lapho anqotshwe khona kukhetho obelulobudlwangudlwangu. Izolo uMonzora uqhube umhlangano lentatheli zindaba wethula amagama eziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela uMakhuphe ophiwe isikhundla sokuba ngumsekeli wakhe ndawonye lomnumzana Elias Muzuri omunye laye owanqotshwa kukhetho olwenziwe ngesonto eHarare. Umnumzana Morgan Komichi nguye yedwa owamukele isikhundla sokuba ngumgcini isihlalo asiphiweyo kodwa uKhuphe loMzuri kunye lenye inkokheli ebalisa umnumzana Joel Gabuza bebebikwa bengakamukeli izikhundla abaziphiweyo. Imizamo yokukhulumisana loMakhuphe kumbe isikhulumeli sakhe umnumzana Khaliphani Phugeni lezinye ziphathamandla ezikucele lakhe yehlule ngoba bebengaphenduli incingo. Kodwa senelise ukuhlaziya lolu daba lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Nxa ngabe bengazange babambisana ngendlela efaneleyo, bengazange bazwana, bengazange badonsa besiya hlangothi lunye, lingaphela ibandla du, ligcine lingasekho. Singalibona ngokuya kwesikhathi ligcine lingasakhulunywa nje, ikakhulu ngo-2023. Yikho kuyabe kuqakathekile ukuthi livele khona ngo-2023. Lokho esikubonayo kakutsho lutho, into enkulu ukuthi lizavunywa yini okhethweni luka-2023. Lingehluleka okhethweni luka-2023 liyaphela kanjani. Njalo kungakhathalekile ukuthi ngumonzora olikhokhelayo kumbe likhokhelwa ngubani. Into enkulu ikuwina inhliziyo zabantu ngesikhathi ukhetho selufikile lona lolulumisiweyo lwelizwe.
Umbona njani na njengomkhokheli? Ngumkhokheli ongakhokhela na ilizwe alethe ukuthula lokubambana?
Ukuthi uzaqatha amavoti kulabo abanye abakhona ikakhulu ukuqathaniswa yena lo Thamisa kuza kuya ngokuthi ulo usekelo lungakanani. Angangaqatha ivoti eyangaphi nxa engasakhulisa usekelo lwakhe. Kodwa nxa elukhulisile yebo kambe angaqatha usekelo kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi izana PF inqobe. Into enkulu ukuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko. Wonke umuntu kasebenzele inguquko, kasebenzele ukuthi ububi lobo bezana PF buphele. Kungabi khona odonsa engadonsi labanye. Akula ntuthuke elizweni, akula msebenzi elizweni, akula mnotho elizweni, abantu bazaphila behlupheka. Ngakho ke i-opposition kumele ibuthane sebenze ndawonye.
uphume iZANU-PF.
Sesike samuzwa osekhethi ukuba ngumkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora lapho akhuluma khona. Ungani amazwi akhe ngawukakha? Umbona njani na njengomkhokheli? Ngumkhokheli ongakhokhela na elizwe alethe ukuthula lokubambana?
Ukuthi ungumuntu owakhayo kumbonga kiyo leso isinqumo esingathathwa ngabantu beZimbabwe bona ngokumkhangela ukusebenza kwakhe ukuthi usebenza ngayiphi indlela. Ukukhuluma kanye inkulumo eyodwa yona yodwa kayenelanga ukuthi kungathiwa khona sengumuntu owakhayo kumbodilizayo. Lokho kusebantwini ke ukuthi bona bazikhangelele, balalele, bakhangele izinsizi zabo, bakhangele ukufuna kwabo imigwaqo, izindlu, izibhedlela, babone yini ukuthi ungumuntu olingana lalokho abafuna ukuthi afuna ukuthi bamthume khona. Kumbungo omunye nje wabantu abachitha isikhathi sabantu. Yikho lokho abantu abazabe bekukhangele ukuthi uloncedo yini kumbe kalancedo, kungakhiwa la yini kumbe ngeke kwakhiwe la yini. Ungumuntu osebenzela ukwakha kumbe ukudiliza. Konke lokho abantu bazabe bekukhangele kusiya phambili bebona ukuthi bangasebenza laye kumbe bamlahle.
Manje ngokubona kwakho ukuba khona kwakhe le qembu lakhe le MDCT lokhu akusoze na kubangela ukuthi amavoti amanye ayekuye amanye ayekuchamisa bese kunqoba umnangakho?
Kuza kuya ngokuthi ulo usekelo lungakanani. Angangaqathi ivoti eyangapi nxa engasakhulisanga usekelo lwakhe, kodwa nxa elukhulisile yebo kambe angaqatha kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi iZANU PF inqobe. Into enkulu yikuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko. Wonke umuntu kasebenza inguquko, kasebenzele ukuthi ububi lobo beZANU PF buphele, kungabi khona odonsa engadonsi labanye. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition ngokuhlukahlukana kwabo basebenze ndawonye balethe inguquko ezasusa iZANU PF empilweni zabantu. Ngokuba as long as iZANU PF isembusweni akula ntuthuke elizweni, akula msebenze elizweni, akula mnotho elizweni, abantu bazaphila behlupheka. Ngakho ke iopposition kumele ibuthane isebenze ndawonye kuphume iZANU PF.
Umnumzana efidlela ube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kulo yedwa odabuka esigabeni seNkabazwe obulewe yi-COVID-19 izolo kuthi abangamakhulu amathathu babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi labathole leli gciwane abafika phose amakhulu amathathu 289 balithelelwe elizweni, kuthi abathoba munwe munye 9 balithelelwa kwele Botswana, abane bavele lalo kwele South Africa. Abatholakale bele gciwane leli abedlula amachumi ayisithupha 64 ngabesigaba seManicaland, kulandele abakobulawayo okutholakale abedlula amachumi ayisithupha 62 lezinye izigaba lazo zalandela. Imbono ehlukeneyo kulandela umbiko kahulumende ukuthi izikolo zingavulwa mhlaka 4 zibandlela njengalokhu okwakukhangelelwe, ngoba inani labantwana besikolo ababanjwa igciwane le-coronavirus seliqonga. Abalimhloliso yibo bodwa abazavula izikolo, kuthi abanye laba bazaziswa kumalanga alandelayo. Okuningi asikuzweni kuba Thabile Masuku esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kubikwe yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo olwe primary and secondary education umnumzana Thawungana Ndoro.
That in light of the surge in COVID-19 infections,
that ukwazisa abafundi nabazali ukuba ngenxa ye-corona asisena ukuvula izikolo.
Please be advised that
umnumzana Themba Kuyemoyo umgcini sihlalo welupane kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS uthi uhulumende kalungise iholo labo bengakaze bavule izikolo.
Okunye ubuhulumende ukuze izikolo zivule banikeze ababalisi US$520 ababevele beyihola ngo-2018.
Unkosikazi Bekezela Chuma umzali wamukele injabulo enkulu ukudluliselwa phambili kokuvulwa kwezikolo. Uthi lokhu sekuzabapha isikhathi esifaneleyo sokulungisela abantwana.
Kunje siphuma ku-festive season imali yakhona ibivele ingahlangani. Okunye njalo esikubonileyo ukuthi izikolo eziningi kakhulu lezi ezethu eMathabeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID, omatopo o-John Tala Club. Kodwa imboni ngani khathesi uhulumende sezabalaye lesikhathi eside esifaneleyo esokuthi alungisise ukuthi bonke abantwana laba balisi bebephephile ku-COVID-19.
Umnumzana Thomas Ndebele, umzali womfundo obhala imihloliso, ukhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadala indleko zabantwana ngesikhathi belinde ukubhala imihloliso ngenyanga kaZibandlela.
Lesi lukhathazeka kakhulu. Abantwana babuyele boarding sobhalayo form 4 lo form 6. Thina isizwe sethu bekuyukuthi abantwana behambe ezikolo ngamadays lapha ababhala khona ama-exams. Kukanti-ke umbono wethu esiwufisayo lo abawufuni ngoba bathi nxa kunjalo abantwana ngababuyele ama COVID-19 results are so negative every time bezobhala.
Kumbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo, uhulumende ukhuthaza abafundi labazali ukuthi baqhubekele phambili bezivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ngokulandela zonke iziqondiso ezabekwa nguye elandela ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization i-WHO. Okugoqela ukugqoka ama-face mask laloba izikolo sezike zamiswa ukuvula ngeviki ezayo. Ababhala imihloliso ka-form 4 lo-form 6 bayavula izikolo ngolwesibili oluzayo mhla ka-5 Zibandlela begqiba mhla ka-5 Nhlolanja. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathi ntambo wezenzakala ekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi ilizwe lakhe kalisoze livale imingcele lanxa selikhweze izinga lokulimuka igciwane le-coronavirus laya ku-level 3. Ele South Africa lithi lithethe lelunyathelo kulandela ukuqunga kwabamanja igciwane le-coronavirus. Iphephandaba lobulembo elenewzimbabwe.com lithi amapholisa asecebise uZulu ukuthi engaphatheki emidlalweni yokuthakazelela usuku lomnyaka omutsha okwandise ukwenziwa iminyaka yonke. Lokhu kutsho amapholisa bakwenzela ukuthi abantu balimuke ubhubhane le-coronavirus. Okwamanje sengelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Inyanga ka-2020 ubumubi kakhulu bantu benkosi. Njengama-youth besicela ukubana kuzanywe ngamandla wonke ku-2021 ukuthi sithole amalungelo ethu ngokutyana ngokutyana langendawo langezindawo. Ngoba bekunzima kakhulu, imali ayisebenzi. Besicela ukuthi ubana nxa kulolu ncedo uhulumende esincede konke ngaphila ngapha kusukisela ngapha edinga sikhangelelwa phansi. But siselizweni elifanayo singamayouth, kunzima kakhulu lokho. Siyabonga ingani uDiyani ingabalwa uzwakale kuwonke umhlaba. Siyabonga.
Siyabonga obingelelayo Jacob, siyathandana okobulawayo khona lapha. Ngibingelela ngibonga basakazi be-Studio 7. Siyabonga izindaba esizitholayo ezinhle kangaka. Ngithanda ukubingelela ubaba uJoko Moyo useCountry Park labo bonke nje abalaleli ngithi libele kusena enhle. Indaba yami engifuna ukukhuluma ngayo lapha indaba yamalungelo abatsha ahlukunyezwe kakhulu ngasikhangela ngonyaka ka-2020 ukuthi uhulumende-ke uphambanise into eziningi kakhulu lapha emakolitshini. Imfundo ibingekho, sikhangela ukuthi bekuthiwa online learning akula nto eyenzakalayo, njalo labo abalisi bebedonsa izinyawo bekhonona amaholo abo abangaphiwa nguhulumende. Ungakhangela njalo uhulumende we-ZANU PF uphambanisa into eziningi kakhulu kumalungelo abatsha. Sigayela ujaha oko wathunjwa khonalapha kubulawayo ukuthi abantu amthiwa, kodwa akulesi ubone kusenzakala ngohulumende we-ZANU PF futhi kukhona akuthandayo amalungelo oluntu. So amafitshane nje singathi lo mbuso mbuso okukuluzo mbuso okumindezelo akukho kuhle esingathi bakubisa wena bagijimisa ukuthi bakuphushe abe agenda kuphela noma abantu abasha bawufuna noma kabawufuna abalandaba namalungelo abantu siyabonga obingelelayo Jacob siyathandana okobulawayo khona lapha ngibingelela ngibonga basakazi Studio 7 siyabonga izindaba esizitholayo ezinhle kangaka ngithanda ukubingelela ubaba uDuke Moyo seCountry Park labo bonke nje abalaleli ngithi libe lekusenehle indaba yami engifuna ukukhuluma ngayo lapha indaba yebuya amalungelo abatsha ahlukunyezwe kakhulu ngasikhangela ngomnyaka ka-2020 ukuthi uhulumende ke uphambanise into eziningi kakhulu lapha emakolitshini imfundo ibingekho sikhangela ukuthi bekuthiwa online learning akula nto eyenzakalayo njalo laba abalisi bebedonsa izinyawo bekhonona amaholo abo abangaphiwa nguhulumente ungakhangela njalo uhulumente we-ZANU PF uphambanisa into eziningi kakhulu kumalungelo abatsha sigayela ujaha oko wathunjwa khonalapha kubulawayo ukuthi abantu amcheyiwa kodwa akulesi kubone kusenzakala ngohulumente we-ZANU PF futhi kukhona kuthandayo ngamalungelo oluntu so masitshane nje singathi lo mbuso mbuso wohlukuluzo mbuso wokuncindezelwa akukho kuhle esingathi bakubisa bona bagijimisa ukuthi bakuphushe abe agenda kuphela noma abantu abasha bawufuna noma kabawufuna abalandaba namalungelo abantu
sanibonani abantu bakithile njalo ngezindawo
siyabona leli hlazo leli elenziwa nguThokozani Khuphe
waxothisa abantu bakachamisa ephalamende wajika waxothisa uBhebhe xothisa abantu emsebenzini manje ugijana lo Douglas Montsora ethi yena ulandela isekelo sombuso so isekelo sombuso yiso lesi esesithi bamchaye ngempama njengalokhu asebekwezile njengoba sebemchaya so yiso isekelo sombuso lesi abantu bakhala ngelizwi ukuthi izwe iZANU PF ihlukumeza abantu iZANU PF iyatshontsha corruption yena ugijima uyabhidliza iMDC Alliance elwela leyo nto eyenziwa iZANU PF embi umama uright bemchayile inhliziyo yakhe imbi kakhulu umhlaba wonke uyakhala ngelizwe ukuthi ilizwe lilunge kodwa yena akakuboni konke lokhu uhamba nabo Montsora manje basebemchayile kube ngangumuntu ocabangayo kube ngasikhala kunye laye manje ngendlela abhidliza ngakhona ibandla eliphikisayo and ibandla alibonayo ukuthi yilo elenqubekela phambili gijima wakubo Harvest House ehamba lawo amapoyisa emgadile amapoyisa lamasotsha namhlanje sebemchayile yiba sebemchayo oMontsora lapho abebhidliza bonke i-MDC Alliance ixothisa abantu ephalamende abantu abavotele ngabantu abantu abasebenzela abantu yini ongela support
hayi into kamakhuphe leyi ivele kayizwakali umakhuphe udliwe yena akavumi ukuthi udliwe anto athi party yakwe-MDC iparty elandela i-constitution abakuvumi bona baqaliseleni kukubona ukuthi uMontsora utshontsha imali bangene njani ekhethweni bengabonanga i-voters roll anti kokuqala kwi-check i-voters roll ukuthi babone ukuthi i-voters roll iqondile yini bonke ba-check-e zonke izo zabo okumele bazikhale bazibone ukuthi ziqondile yini amanxa ezakhala aye abaleke ephuma ikhetho lungakapheli athi udlelezelwe uMontsora uyenze yakhe i-voters roll bengayiboni ukuthi ngamontsora yini abavume kathi abantu labo abavotelwayo indaba bengafuni ukuvuma la seyenza njengotrump owathemba ukusebenzi lokho yikho lapho esizabona khona ukuthi imithethwandaba yezimbabwe iqotho yini kumbe iyathatha ihlangothi ngoba vele kube kumila kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani kathi noma edlelezelwe 883 120 14 9 hayi madoda abadliwe hawu abanikwa abanye kuphela lokho okuningi lokhu bayaphela bakubone ngokuya kwezikhathi abantu bazamlandela okwakathi esudliwe umakhuphe kavume kuphela ukuthi hayi usedliwe
bathandekayo bantu bakamthokazi bantu besizwe semandebeleni siyaloba siyaphela seziyavula esikhona mhlaka 4 January abantu bethu bavulela ukuyafundiswa amabala anjengomchanca ezama ukuthi bafundise umchanca amabala angaziwayo esindebeleni abantu abazibafuna njengamabala aqondileyo kanti kusuke kwasekusithini elizweni lakithi sesinikwa abantu bempumalanga abantu besishoneni ukuthi bazofundisa abantu bethu bengakwazi ukukhuluma ulimi lwesindebeleni khathi singayiphatha njani leyo ndawo bakithi abantwana bethu sebebuliwe abasakwazi ukuthi babilonga to wish try ulimi labo sohlela kutsho lalahlela ngale kanjani ezikolo abasafundi ulimi sokubuya abantu abavele ezikolo besiza ezimolini babuya lolimi olungazwisisekiyo ebazalini kungani yilo ulimi oluqondileyo kumele ufundiswe ngabantu abangababalisi abavela esikoleni ngakho-ke suke asukumeni bazali ke sinanzelele khona khangelani ukuthi abantwana bafundisa ngobani kanti akulabantwana abafundileyo akulabantu abafundileyo abangafundisa abantu ezikolo zasendebeleni umbuzo lo mkhulu kakhulu baningi kakhulu amatisha esindebeleni asetrained kodwa bazihlale baswele indawo zokungena bafundise cela ngubana uhulumente asiceleni ngubana uhulumente angenisa abantu besindebeleni ezabelweni zasendebeleni engangenisa abantu besindebeleni.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuvele imbiko ethi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence wala ukuthi asetshenziswe ukugenqula impumela yokhetho. Inkokheli yebandla lama-Republicans ikhokhelwa ngumnumzana Louis owesigaba se-Texas ibikwa yayizama ukuthi imsebenzise uPence kodwa yena wala. Kolunye njalo udaba lokhu kulokukhonona kwabanye abathi umbuso kamnumzana Joe Biden uza kuba lihlandla lesithathu lombuso kamnumzana Barack Obama. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni.
Lokho mbona ngathi ukukhuluma nje kwama-Republicans ngoba uBiden ufaka abantu labo yena abona ukuthi kuzasebenza lapho. Nxa kuyikuthi nabaka-Obama mbona ngathi kulungile ngoba ungakhangela umbuso ka-Obama waba muhle kakhulu. Iterms zakhe zombili, i-first term 4 years, le second term 4 years, lezana kusika ku-8 years. Waba ngumongameli owaphumelelayo kakhulu engazanga amiswe yibo ama-Republicans ababemhlalele emnyango be-opposa ama-proposals zakhe wonke. Ilizwe leli wayeza litshiya liphakeme kakhulu. So nxa kuyikuthi wayesebenzisa bonaba abantu abakhethwa ngu-Biden ukuthi bakhokhele ilizwe. Mbona ngathi balungile mina. Nambona ngathi ngiyakusekela khonokho. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi uyazikhethela yena abantu afuna ukusebenza labo.
Manje ubona ungani abakhononayo bengaba belenjongo bani?
Labo abangathi bayakhonona yilabo abaphikisayo i-opposition eyingama-Republicans. Mbona ngathi kunjalo.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje besikhangele inhloko zendaba. Izulu lesiphepho Cyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa kobulawayo. akukacaca ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe uzasamukela na isikhundla asiphiwe ngumnumzana Douglas Muzora osengumkhokheli webandla le-MDCT. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.